sasitheye otholileyo kungaba yilithalakitha kungaba yiskotchikara kungaba kuyini nje akunikiweyo uyazibhadalela yena asoza bhadalele ngomunye umuntu asizange sitshintshe ke njenge-ZCTU loba uhulumende waletha umthetho okuthi hayi isikwelede ke sesiyasukumiswa ku-RBZ sifakwe emahlombi kahulumende okuza kwenzakala ukuthi kubhadalwe nje ngama-taxpayers. Kodwa thina sasikuvele sakubika sobala ukuthi hatshi akufanelanga kube ngaleyo ndlela. Yikho sasikhuthaza nje abantu ukuthi silo hulumende ongalunganga ngokunye kwangkhona esasikwala khonoko ukuthi nxa kuyikuthi ikwenza kwakhe kungaba ngcono phela simtshintshe ke uhulumende onjalo ongathatha ke isikwelede sabantu abale mali ama-businessmen laba seduzane lamandla sifake emahlombi ebantu abangalalutho sibona kuyinto embi emangalisayo.
Njenge-ZCTU lifuna kwenziweni ngalolu daba?
Thina esikufisa kwenzakale ikuthi abantu abanikwayo izikwelede kufanele bebhadale lezo zikwelede. Abantu abanikwa ama-loans kufanele babisele ke leyo mali. Akula yenye indlela esingayitsho esingathi uZulu ethwele nzima kangaka. Uyehluleka ke uZulu ukubhadala amadokotela, ukubhadala amanesi, sibona ama-conditions ezisebenzi kahulumende mabi okumangalisayo. Uhulumende kalamali sibili ukuthi agcine izibhedlela zakhe akhangele imigwaqo yakhe amadamu bese sithi abese yabhadala ke izikwelede zabanye abantu nje abazidlelayo izimali. Okunye esikwaziyo ukuthi labo bantu abaningi bakhona ngabama businessmen okwamanje balawo amaplazi balazo lezo zinto balezindlu kufanele uhulumende ebone ukuthi ngomunye ngomunye kufanele abisele ngokuthi bakhona phela ababhadalayo singaze sakhetha bakhona ababiselayo lezo mali kuyazakala ukuthi bakhona abanikwa izincwadi ngamagqwetha lawa akhangela ke ama debt collectors babhadala izimali zabo. Wonke umuntu akufanane, wonke umuntu akabisele leyo mali ingaze yabhadala yithi nje esingazange sithole lutho.